Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi zikahulumende nohulumende ngoba ke esikubonileyo yikuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sikihle.
Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo.
Thina silayi siyamsekela umhlonitshwa u-vice chairman wethu. Siyabe silayi iqala lakhe leli imali ingena kusasa, so asimlahlanga ukuthwaba yabantu. Thina ukubona kwethu kala sikhathi bathi ngokwamadala ukuthi aqhulwe bathina njengemdlula iligala sesektara wethu-onalisemsekelayo namsekeli.
Abanye abebandla le-MDC bathi bazakuma lomsekeli kamgcini sihlalo walo umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi akhulume emhlanganweni webikita. Idolobho lakoBulawayo seleviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamanisipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi kakhulu. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe wakhuthaza lamabhizimusi azimeleyo ukuthi enze njalo ngoba isithi kusobala ukuthi athola inzuzo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimtha umnumzana Richard Gundane obesemhlanganweni wanamuhla.
Yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi zikahulumende nohulumende ngoba ke esikubonileyo yikuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili. Yebo balethe imali sibili, balethe isikhwama semali, kodwa nxa sikhangele isikhwama semali sangikhona even nxa sikhulunywa ukuthi ngama 30 million ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani nxa sizwala. Uyabona ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwana. Siyavuma ukuthi okwakhathesi ngasilawo amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini. Kodwa thina nxa sikukhangele umuntu nxa ezathola imali engasoze engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho. So into eqakathekileyo ke yikuthi yebo ukukhuluma kukhona, lathi siyakuqakathekisa khonokho ukukhuluma ngoba into yonke siyayibona ukuthi impumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesasayelo. Kodwa ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo thina mina ngikhuluma ngimelela ababalisi ukuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwa ngababalisi ngasikhangela ukuthi bangayengezela imali engafikiyo ku-$100 kuyabe kuyimali encinci encane kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende asinde imali ezalingana le poverty bottom line, le cost of living, i-living wage yedingakala khathesi.
Kuyini okulandelayo? Lizahlangana njalo yini lo hulumende licubungule lolu daba?
I-way forward yona leyo yokuthi thina sesibuyela-ke ebantwini bethu kizisebenzi sibatshele ukuthi hhayi umhlangano kade siwumelele siphumile impumela yangikhona yiyo leyo. Labo futhi bayaphulumile anto labo bazabuyelwa bayekhuluma la ma-principles abo. So labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifake sibuyele ukuthi ngisuye batshele ukuthi hhayi lina zisebenzi kalivumangi ukuthatha imali leyo.
ukuthi ukuthi sesiloko sikhulumisana uyenzele ukuthi yonke into esiyilungise sikhulumisana.
Lo mnumzana Richard Kondane isiphatha amandla senhlanganiso yezimtha sixoxela ye eseHarare. Amanye amalunga ebandla leMDC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi awakhulume emhlanganweni weBikita ngempelansonto lapho athe ibandla lakhe lizagenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kungafiki ukhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye abebandla leMDC bezisuse kulokho umnumzana Sikhala akukhulumileyo. Gibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amazwi kaSikhala eyamukelwe ngemibono etshiyeneyo uhulumende esithi ajojozela udlakela elizweni. Kodwa isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Molokeli uthi baza kuma loSikhala lapho ethonisiswa.
Sina silayi siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu. Siyabe silayi icala lakhe leli mali ngena kusasa. So asikulahlanga ukuthi abanye abantu. Thina ukubona kwethu kala cala bathi ngokwamadala ukuthi akhulume, but thina njengemdukela uligal affairs secretary wethu ubelayi namhlanje and kusasa futhi sizavukela siyamsupport.
Kodwa abanye baveza ukukhathazeka ngamazwi kaSikhala besithi ujojozela udlakela elizweni. Ilunga lezanu PF MLA Chegutu West umnumzana Dexter Nduna uthi lokho akusiko kwakuqala uSikhala ekhuluma amazi anje ejayele kuwatsho edayele eParliamente, kodwa ke eParliamente uyabe evikelwa ngumthetho.
Uyabona Secretary for Information o Comrade Simon Kaya Moyo ezanu PF ufakile umbiko othengisa ukuthi hayi inkulumo enje njengale ekhulunywa ngoSikhala ayilunganga. Yena vele nxa khangelwe inkulumo yakhe noma eParliament yakhulumi indaba ezingelahlonze, but eParliament uyabe sithi yena ule immunity ayinikwa yi-standing rules and orders protector, but nxa sokuphandle ngale ayile kuyi-insider i-violence uzama ukuthi agenqile uhulumende.
USikhala ubikwa ebizwe ngamapholisa namhlanje eHarare Central Police lapho ahambe khona ekuseni ebhekezelwa ligqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba lapho afike esetheswa umlando wokuzama ukugwenqula uhulumende owakhethwa nguZulu ngendlela ephambana lesahluko uSection 26 somthetho weCriminal Code. Igqwetha lakhe uShaba uthi ukhathazekile ukuphuza ukulungisisa amaphepha okusa uSikhala emthethwandaba okwenziwe ngamapholisa okwenze ngasathonisiswa namhlanje.
I'm with him for law and order department Harare Central Police Station.
Silapha e law and order eHarare Central Police Station. Kwetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sesiphendulile lokho akwetheswe khona, sikwala njalo sesilungiselele ukuya emathethwandaba.
So we are waiting for the police to put it out in order and take him to court.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende uyakwazi ukuthi uZulu uyafuthelwa ibunzima obuselizweni, ngakho ukubopha kwenze uSikhala indlela yokuzama ukuncindezela kanye lokwethusela wonke umuntu.
Kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende ngakajinji njalo uzimisele ukuba lokhu encindezela uZulu, ngoba uJob Sikhala into ayikhulumayo yinto esavela siyikhuluma sithi uMgabe masigo. Utshangirayo waze waya ku-TV la ephume sithi uMgabe izamkhipha by any means necessary. So lokho sokumangalisa kumbe sokuthi especially ngendaba kaJobhakula, kodwa njengohulumende ofuna ukusebenzisa ama-tactics okuthi ancindezele uZulu njalo nje ukuthi afake ukwesaba phakathi kwabantwana bakaZulu ukuthi bangacabangi bangabi lo mcabango wokufuna ukukhipha uhulumende.
Ukubotshwa kukaSikhala kulandelwe imbiko yosekelwe enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye ivela enhlanganisweni ezilela amalungelo oluntu ezigoqela oZimbabwe Lawyers for Human Rights zona ezisole ukuboshwa kwakhe. Usikhala ukhangele ukumiswa phambi komthethwa ndaba ngolwesithathu ngemva kokuba amapholisa ebelesidensi ukulungisisa ingwalo zokuthi athonisiswe namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Idolobho lakoBulawayo selile viki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamunicipal olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant kanye lempompi ezidonsa amanzi kulesi sitishi esiya endlini. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngokuswelakala kwamanzi osokwedlule iviki, kukanti bezikhangelele ukuthi amanzi azavulwa ngemva kwensuku ezine njengokwethembisa kukamunicipala. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ukuhamba kwamanzi kubangelwe ngomsebenzi owenziwa esitishini se-Criterion Plant ngenhloso yokuthuthukisa ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze afinyelele uzulu wonke.
Nxa yomsebenzi oyenzakalayo e-Criterion Water Treatment Plant lapho isigezisa khona amanzi anathwa izakhamizi zakoBulawayo, siyananzelela ukuthi iplant ibivalile kungala manzi aphumayo. Lokho sekwenza ukuthi abantu abaningi, izakhamizi eziningi, zifike ku-7 days zingala manzi. Njengedolobho siyaxolisa.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ukuhamba kwamanzi isikhathi eside kangaka kuyingozi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo.
Sikhathazekile kakhulu ngokuthi amanzi alokhu engekho. Ngikhuluma nje ekuseni besilama ward ango-13 akathi lokhu engakabi la manzi. Izakhamizi sezile almost 1 week ngoba amanzi la avalwe ngolwesibili abantu lokubekela amanzi. So kathi sikhangela ukuthi i-city council ingabe kuthiwa ibisivulile. And nxa sokunje sokungadala ingozi enkulu kakhulu ngoba sokungaqhamuka umkhuhlane wesihudo, sokungaqhamuka leminye imikhuhlane ebangelwa ukungiswelakala kwamanzi. Ngezakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, sithi i-city council next time nxa iza kwenza into enje ngayibe lama contingency measures wafakayo ukuze abantu bakithi bangadubeki ngoba kathesi abasela manzi. Konke khona kutshengisa ukuthi iBulawayo City Council kayela ma strategies in terms of contingency measures nxa iza kwenza into enje ngoba khona okubangela ukuthi bavale basitshele kusele almost 1 day ukuthi bavale, kutshengisela ukuthi ngezindlela ukukhathala kwabo abakhathaleli kakhulu uZulu.
Umnumzana Joe Mabachi esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sebethwele nzima ngokuswela amanzi.
Kathi sabantu uzathola ukuthi amalayini acha khona lesikotshweni nalezo zikotsho zangkhona amanzi aphumi, ayasawazi senze njani. Besilathi singamakhala ukuthi mhlawumbe ngabe thiwa siyenzela nje itimetable nje kunje, abantu abethu besikolo bayabuya bengela amanzi benganathi manzi ngapha lathi asisakusagizwa, hayi umkhuhlane izasithwalisa.
Unkosikazi Abigail Nleya ongumzali uthi ukuhamba kwamanzi kubathwalisa nzima ikakhulu omama abalomlando wokunakekela imuli.
Kuna sokuphazamisa abantu even in terms of ukuplana. Phele belikhayelela ukuthi isikhathele izavuka ngasamanzi mhlawumbe abe sebuyile. Liyathi livuka ekuseni lithola kula manzi. Sokuthatha ukuthi omama baqale bayedinga amanzi ayalayinelwa eziboraneni ngoba kuba lezinye indawo futhi abantu abahamba besiyathola khona amanzi lapho kubhatalelwa khona. For example, kuba khona amanye ama-church ayabe sithi khona you pay maybe 25 cents ibhakede elilodwa. Even lasema-toilet abantu abaseneliso ukungena kahle.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngohlupho olukhona olokuhamba kwamanzi osokuze kwedlule iviki kungelathonsi eliphumayo empompini. Inhlanganiso ezimele izakhamizi zithi okwenziwa ngokhansili akulunganga ngoba abantu sebesengozini yemikhuhlane yesihudo, njalo kuyadingeka ukuthi nxa bethatha inyathelo elinje kusasa babe lamanye amacebo eceleni atshengisa ukuthi bayakhathalela impila kahle kabulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Eyitayita ola mthwakazo muhle, mina ngingu Mike Hobe. Ngithanda ukulinqusa kuhlelo lwethu labasakhulayo olwe The Connection esilwethulela ngolwesibili maviki wonke. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abaphumelela okwamagama kwezamabhizimusi ababukwa la inhlanganiso ephumisa uluhlu lwabaphumelele ezwekazi le-Afrika eye-Forbes. Abatsha laba bagoqela umnumzana uGilmo Moyo owenhlanganiso e-Paperback Africa, njalo umnumzana uTerence Mathe owenhlanganiso e-Southern Incinerary Services. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebolenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Hayi, mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lephalamende lakwele Russia avote ngobuningi ngunyathela lokwethesa izijeziso zenotho eleGeorgia elake labuswa ngeleRussia eselahlubukayo ekuweni kombuso weSoviet Union. Ngalivoti amalunga aleli dale avotele ukuthi kuvinjwe ukungena elizweni kotshwala obugoqela iwayini lamanzi ahlanganiswa notshwala. Inhloko kahulumende kweleBrithani unkosikazi Theresa May uthi umeli welizwe lakhe kwelemelika lokho elosekelo lwakhe lanxa ethule imibiko eveza insolo yakhe ngokusebenza kukamongameli Donald Trump lapho elobela kuhulumende wakhe encwadini ezigcine zivuza zachabalala zasabalala ebulenjini. Lokho kuzondise umongameli Trump kwayangisa inkokheli yeleBrithani kakhulu. Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwamagetsi amanzi lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kohlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangona seziqalile ukuvela lokhu ngutsho ngoba ungabhoda izitolo nijikelele uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlaka ngokusuthiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona, intengo ziyehlile muva ukuthi kona sokufakwe lowo mthetho omutsha. So in terms of amabhizinisi, I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So there are opinions, whether likhulunywa yizanu kumbe likhulunywa yi-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kingeba khona-ke ukuthi ezomkhangazwe zeZimbabwe sizibheka kule kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi ungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga, ezokuntontsha kwabantu bezanu okwenzakala kudala kungalungiswanga.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama-bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba ele Zimbabwe lingazihiqizeli. ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu, ilunga lebandla leMDC.
Ukhanya obunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukhipha kwabo ke i-US dollar labo rand kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besuphika nje akula bungcono esibubonayo. Bahamba kathese border ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Imali nxa besithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ethatha ama-services akhe i-US dollar, i-duty lokho ebhadala i-US dollar, ababanjwa i-VID, lamapolisa e-border lokho bebhadala i-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga, lokho kukhwela lokho ku-900 something i-US dollar, lokho ku-50 something i-rand, akula kumehluka kwehlanga lutho.
Umnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo yikuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende ukwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala kuphela yini ngabe siyasupporta into le mihle ukwenzela ukuthi kona umumo wethu ube ngcono kusasa ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto ukudinga imikhuba yethu ama-black market rates nalana sezikhijima ezitaladini gari o-trade gold nakuwo-forced be Harare ngale sezisenza kona kwana isukuze ikuzivulana sodwa lokwana aso ukuthi lento esiyazisayisila omunye umuntu siyabe sizivulana thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela ikusasa yethu ngoba lako futhi kuzanceda kusasa ngoba liyabona thina kathe siyivila ama-exports ebesenzima ukuba yenza ngoba ebeduma kakhulu ngenxa yokuthi kona into yethu yonke intengo ilinganiswe le-US dollar. So ayibona ukuthi uthi exporteli South Africa yona esebenzisa i-rand ile equivalent 1:14 when isebenzisa u-1 wangikhona ngapha. So kusuka kube nzima manje singaba le dollar lethu so kungaba lula ngoba lathi sesingena within i-competitive range nalantina siyabe sifirata imali yethu le-US dollar okusenza improve-ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le isidinga kakhulu engihamba-ke iyobhadala ozesa iyobhadala ofuweni imphuphu yokudla nxa kulendlala njengakathesi kuvela ukuthi kuvela esinqubeni sona lesi esifakwe u-finance minister esokuthi kona asikhipheli imali ezaphandle isebenzise eyala.
Usiba lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi. Izakhamizi zeBinga zithi sezithwele nzima ngendwangu ezixhwalileyo ezitshona zigqekeza ezindlini lasesibhedlela isikhulu seBinga District Hospital zintshontsha ukudla. Indwangu lezi zihlasela ikakhulu abesifazane abazithweleyo labantwana besikolo zibahluthunelwa yiloba yini abakuphetheyo. Izakhamizi zithi zihlukumezekile kakhulu njalo zithi sesiside isikhathi zidinga usizo kugatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kodwa zingalutholi. Untungameli Nkomo uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Sibanda wachasisa okuningi ngalolu daba.
Sesithwele nzima zendwangu lezi and sezingene emzini ezindlini zabantu zenza ihlasele abantwana besikolo zibathathele ukudla amasetsheli ama-fever bag and kakhulu esibhedlela seBinga ithiwa iBinga District Hospital and nxa sikhangela ngokwakha kwaso isibhedlela esikhulu kumathunothi yonke kodwa sesibulawa zindwangu. Into engayitsho ngokuthi indwangu lezi zazivele zikhona eBinga kodwa zazingahluphi njengakathesi. Kathesi angazi umbe kuyini umbe i-drought yini esenza ukuthi zibaleke egangeni zibe ebantwini umbe seziziningi kakhulu. Isibhedlela lapha e-District Hospital isibhedlela seBinga yonke yi-referral hospital so omama abazitsheleyo nxa sebezabeletha babuya khona apha bezohlala okwamalanga ngombe amavi emele ukuthi bebeleti kule ndawo esithi yispanka wodi lapho abahlala khona umama le ndawo lesibulewe indwangu and bayabuya nokudla kwabo njengabantu babevela emakhaya indwangu sezingena phakathi zinjani zibathathela ukudla and zibagijimisa umama la so sokuludubo olukhulu sisaba ukuthi ngelinye ilanga zizathathela umama umntwana osanda kubelethwa kuyingozi enkulu kakhulu
zigijimisa abesifazana kuphela ziyabadelela kumbe zidelela la madoda
njengani uwasindwawo ngiphosibe njengomuntu kutho ukuthi iyakhangela ikhakhile ukuthi lapha ngingawina kumbe ngingaluza so nqa into esesibone udubo olukhulu lisebantwini besifazane labantwana besikolo abancane akalutshwana sile ukuthi uzuthiwa igijimisa umuntu oyindoda kumbe yamthathela ulutho
zingena njani ezindlini lapha ziyabulala amawindi kumbe zingena ngophahla
zingena ngendlela ezitshiyeneyo izindlu eziningi njengezikahulumende ezedinga ngezakudala ama-asbestos angikhona amaningi akasaqinanga so zingagada phezulu kumbe zenza njani uyabona sezibhozi zangena endlini zathatha ukudla zaphuma kwezinye iindawo ziphuma ngamawindi zingena ngamawindi so abantu ezindlini especially eziseduzane lesibhedlela lezindlu zikahulumende abaningi sebefake ameva emawindini ngoba indawo ziyangena
Umnumzana Elias Banda ngumgcini sihlalo weBinga District Residents Association untungameli inkomo okhulumela umnumzana Christian Dukube isakhamuzi sakobuche ePlumtree ngohlupho lezilwane esezihluphile ezigabeni ezigoqelwa lasakondolwane zona esezivulele inkomo lamadonki
hayi kulezi suku babu inkomo ngathi nje kwena kuthange ikhona ukuthi kwabonakala imizila zisuka kuThekwane ziqonda kombimba mase zizafika emakhaya kombimba zakuphuma zangena eStark kusho ukuthi ngumbiko osuthole kubabudube onguRanger cebisa abantu bakombimba ngaluphi special abathe ezinkulu benanzele namavisi yakhona ngahle boko sikuzwileyo nje namhlanje kulamahlemhlemu nje ukuthi ungani emlageni le kulenkomo ezidletshadletshiweyo so asikwazi ukuthi ekudletsheni kwazo ngabathi zibuye zibaleka kumbe kungayenzeka kulezinye ezifileyo
nxa ithe yadliwa inkomo Dube lathola ngamathambo mhlawumbe lokuzinyamanyana elenzani ngazo
wavu inkomo yikho la kulohlupho khona mpela ngoba sike sabe le nkulumonyana mpela kukhanya o-EHT laba abakhangela ngezempilo bethi hayi azifandanga ukuthi zidliwe izifuyo lezi kufuneka ukuthi zenzwe njani zitshiswe ngoba iy'nyamazana lezi zingabe zilobhofa kodwa ke nkomo uyazi ke kithi usiko lwethu abantu abamnyama ukuthi ma ingabe inkomo mpela isifile khona kuyabe kutholile kulawo khalela khona lokho kokuthi kuyatshiswa yebo kuyabe kufanele kube njalo kodwa akululi ukuthi kungazwisiseka ebantwini bakithi ukuthi inkomo kayitshiswa hhayi eqinisweni siyadla
ungathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki njengesigaba
babu inkomo eqinisweni iyengingalitsho hayi irecord yakhona hayi isinkulu kakhulu ngoba laphana sacina sibale o-19 singakabali amanye amadonki kulomunye ubaba lapho kwamakhulela laye ungani kule nkomo ezintathu ngayazi lokuthi zadlelwa ngakwaphela nje kanjalo so ngathi close to abo-20 something asikubeke nje sithi 20 something
lo mnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobuche ePlumtree ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 asenelisanga ukukhuluma labe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ngalolu daba. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi. Amanye amalunga ebandla le-MTC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshiwe namhla ngamazwi awakhulumileyo esebhikitha. Idolobho lakobulawayo selileviki lingelamanzi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.